Kuisika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani izibukandaba mthakazi omuhle olambulela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 13 Mpandula 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
That sanitation in the areas are up to date. Water is clean.
Okuqakathekileyo ukuthi amakhansili abone ukuba bayatholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo kanye lokuthi impompi zamanzi engcekeza azivuzi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uphawule okusemthethweni uhlelo lokwakha izindlu kobulawayo olubiza imali engamabhiliyoni amabili waphinda waphawula lolokugaya amatamatisi i-tomato processing konale kobulawayo.
Kulungile ukuthi bagijimisane lobiza ngudamu kodwa phela opharibenyata babevele bekhona te kulabanye vele abavele besaziwa ukuthi banamacala abo e-corruption.
Osanda suswa esikhundleni sikamphathi ntambo obebona ngezempila kahle umnumzana David Parirenyathwa ubotshiwe lamhlanje esetheswa icala lokupha umsebenzi isihlobo sakhe ngemva kokuxotsha owayesesikhundleni lesi. Sebengamachumi amabili lanhlanu asebelahlekelwe impilo ngemva kokuhlaselwa ngumkhuhlane wekholera. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uphawule ngokusemthethweni uhlelo lokwakha izindlu eHopeville Housing Project olubiza i-$2 billion kobulawayo. Uphinde njalo waphawula uhlelo lolomtshina wokugaya amatamatisi owe inkampani ethiwa Hamara Tomato Processing Plant kobulawayo lamhlanje. Umnangagwa ukhuthaze amakhansila ukuba batholise abantu amanzi ahlanzekileyo kunye lempompi ezingavuziyo ezithwala ingcekeza ukuze imikhuhlane enjengecholera letyphoid ingasabalali. Okuningi asikuzweni kuAnastasia Ndlovu ekwabulawayo.
Ekhuluma emkhosini wokuvula okusemthethweni ifekithali eHamara Tomato Plant egaya amatamatisi kanye lohlelo lwezigidi ezimbili zamadola lokwakhiwa kwezindlu olweHopeville kobulawayo, umongameli Mnangagwa uthe ukhathazekile ngokumemetheka komkhuhlane wekholera letyphoid ezweni, ethi uhulumende wenza konke okusemandleni akhe emizameni yokumisa ukumemetheka komkhuhlane wesihudo. Ukhuthaze amakhansila wonke ezweni ukuba batholise uzulu amanzi ahlanzekileyo lokuthi impompi ezithwala amanzi engcekeza zingavuzeli uzulu ukuze imikhuhlane yesihudo ingabi khona.
What is most important is for the councils, the municipality, to make sure that sanitation in the areas are up to date. Water is clean.
Okuqakathekileyo ukuthi amakhansili abone ukuba bayatholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo kanye lokuthi impompi zamanzi engcekeza azivuzi. Sicela amankampani azimeleyo ukuba basize ngesikhathi lesi esinzima.
Ukhuthaze amakhansila ukuba asebenze gadalala bethuthukisa umnotho wezabelo, ethi umbuso wezabelo uzaqala ukusebenza ngemva kokuguqula eminye imithetho.
We are going to institute the provincial councils across all the provinces as the demand of our constitution. And the task is for these provincial councils together with the rural district councils in the respective areas.
Sifuna ukubona intuthuko yezabelo ukuze umbuso wezabelo ube khona, sizathi ukuguqula imithetho ethile ihambelane lesisekelo sombuso uze izigaba zithuthuke njalo bazihlelele intuthuko yabo.
Umtshina weHamara Tomato Processing Plant ngowenkampani yeTurning Matabeleland Green kuhlangene lamabandla okholo kanye lomlimi omhlophe. Izindlu ze Hopeville Housing Project zakhiwa ngaphansi wenkampani JR Goddard. Umongameli Mnangagwa uchaze ukuba uhulumende uzasebenza gadalala loba nje kukhanya ingathi kunzima kodwa kufika umnyaka ka-2020 bayabe bekwelinye izinga lentuthuko. Ethi uhlelo lo Hopeville kanye le Hamara Tomato Plant zihambelana lenhlelo zikahulumende zokuvuselela ezomnotho welizwe. Umongameli Mnangagwa uthe ilizwe akumelanga libe lenhlelo eziphelela emaphepheni ekhuthaza izisebenzi zikahulumende ukuba bengatholakali bevimba kumbe bephambanisa inhlelo zentuthuko zikahulumende.
My administration will ensure that the nation realizes real value from MOUs and agreements signed with other governments. The era of signing agreements that are not implemented is over. Our bureaucracy must stand warning. Things have changed.
Isikhathi sokulobelana izivumelwano zentuthuko eziphelela emoyeni sesedlula njalo uhulumende okhona manje uhlukile uqakathekisa intuthuko njalo lezisebenzi zikahulumende ziqaphele ukungancindezeli inhlelo zikahulumende zentuthuko.
Umnumzana Peter Cunningham we-Turning Matebele Land Green uthe ifekitali ye-Hamara Tomato Plant iyenelisa ukugaya amatamatisi angaba ngamathani azinkulungwane ezilikhulu lamachumi amahlanu i-150,000 tons njalo umtshina lo ulakho ukusiza abalimi bemaphandleni. Usomabhizimisi umnumzana Jim Goddard we-JR Goddard Company eyakha izindlu ze-Hopeville uthi uyajabula ngokuthola ithuba lokusebenzelana lohulumende kuhlelo lokutholisa abantu izindlu zokuhlala. Izindlu ezakhiwa eHopeville intengo yazo iqala kumadola angamachumi ayisikhombisa enkulungwane zamadola i-$70,000. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Usanda kususwa esikhundleni sikamphathi Ntambo obebona ngezempila kahle umnumzana David Barirenyatwa ubotshiwe lamhla wamiswa emthethweni ndaba isetheswa icala lenkohlakalo. Umnumzana Barirenyatwa uphange wakhululwa ngemva kokuvunyelwa ngumantshi ukuhlawula imali engamadola angamakhulu amahlanu yesibambiso i-bail. UBarirenyatwa uzaphenduka enkantolo mhlaka 26 ngenyanga ezayo. Wetheswa icala lokulaya inkampani ye-National Pharmaceutical Company of Zimbabwe ukuthi isuse umqondisi wayo, unkosikazi Flora Nancy Skefu, esikhundleni sakhe ukuze afake umnumzana Newman Madzikwa. Abachuchisi bathi umnumzana Barirenyatwa wenza lokhu ngaphandle komthetho esebenzisa amandla akhe njengomphathi ntambo kahulumende. UBarirenyatwa ngomunye weziphathamandla zeZANU-PF ebezingabaphathi ntambo bakahulumende osanda kwedlula abangenelisanga ukungena kuhulumende omutsha. Uba ngomunye wamalunga eZANU-PF ake abangabaphathi ntambo asebebotshelwe amacala enkohlakalo agoqela umnumzana Ignatius Jombo. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Kulungile ukuthi bagijimisane lobudlwangudlwangu kodwa phela oBarirenyatwa babevele bekhona te kulabanye vele abavele besaziwa ukuthi banamacala abo e-corruption. Lokhu ngibona ngathi mina ngithanda ukuvala abantu amehlo. Into ayenzayo angikhole ukuthi iyedlula into eyenziwa ngabantu abakhona embusweni kathesi. Yikho ngibona ngathi kuvala amehlo nje kuphela.
Ukungaba kukhona yini ezombusazwe kudaba lokubotshwa kwakhe lapha?
Phela ngathi siyazi ukuthi vele iy'mpi zeZANU-PF ziningi kakhulu njengoba sasikwazi ukuthi wayevele engominista. Nxa baye babekwazi ukufula icala yindaba ababevele bengambophanga ngokuqala ngoba kulabanye njengoba abavele bekhona kutho ukuthi nxa kungaqondane lezembusazwe sizabona ukuthi uhamba kanjani.
Bathi abeZANU-PF ukubotshwa kukaBarirenyatwa lezinye iziphathamandla zeZANU-PF esezike zabotshwa ngaphambilini, bathi lokhu kuveza ukubana uMnangagwa uzimisele mpela ngokulwisana lenkohlakalo. Ungathini ngalokho?
yikho ikwesti ukuchoza ukuthi ukubotshwa lokwethesa icala lokuvalelwa kuthiyeni anti kade sulutha halwana kuthiwa ngutivayelwano owathiwa khona wathatha iimali zezisa ama-7 million kade sengiyote hamba phambili futhi sefuna ukuthatha ukuthatha amanyathelo okuwophisa ivesi sokutshengisa vele ukuthi kungathi kwebudlwane phakathi khathe sivele nxa kungakabotshwa umuntu aveleta abantu abavele besaziwa ukuthi ngabantu be-corruption uzulu wezimbabwe aseza kukholwe kulabantu abavele besaziwa ukuthi babengabantu abalobudlabudlwanga abali-corruption nxa belokhu bebamba laba abantu abantu ama-small fish ofarenyathwa labobani bani siyazi ukuthi oshivayo labana abantshitsha ama-7 million abakabotshwa umdenge uphila ngoyabotshwa so uzulu vele yena uyazi abantu abavele behambelana lobudlwangudlwangu nxa bona bengakabotshwa bengabavalelwa ukwethesa icala mfowethu asikoubotshwa ukwethesa nje icala.
Alo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezombusazwe, ubexoxa le-Studio 7 eseHarare.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 la ku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ngukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Sebengamachumi amabili lanhlanu asebelahlekelwe impilo ngemva kokuhlaselwa ngumkhuhlane we-cholera. Kuthi inani lasebehlaselwe ngumkhuhlane wesihudo se-cholera sebefike ku-3,764. Kusenjalo, abenkampani yengcingo kamakhalekhukhwini e-Econet Wireless sebephe uhulumende usizo lwezigidi zamadola ezosetshenziswa kunhlelo zokulwisana lomkhuhlane we-cholera. Kuthi abeLotto President Fund bona banikeze usizo lwenkulungwane ezilikhulu zamadola i-$100,000, kwathi abeQuest Motors bona banikeza usizo lwe 3.5-ton truck, njalo bathembisa ukutholisa ezinye njalo imota ezizasetshenziswa ukuthwala amanzi okusa kuZulu lapho okuqhamuke khona lolu hudo lwe-cholera. Zithi kunjalo nje zithi zikhathazeke kakhulu izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa kulandela ukuqonga kwenani lababulawe ngumkhuhlane wesihudo se-cholera lokumemetheka kwawo elizweni. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Imbiko ethi nani lasebebulewa ngumkhuhlane we-cholera selikhwelile kusuka kwabalitshumi lesithupha usiya kwabedlula amatshumi amabili. Usutshe izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zikhathazeke kakhulu ngempilakahle yesihlobo zazo ekhaya. Iningi lithi okwethusayo njalo yikuthi uhulumende kukhanya esehluleka ukuvalela lomkhuhlane endaweni eyodwa eHarare lapho qhamuke khona, njengoba sekubikwa ukuthi bakhona sebelawo edolobheni leChitunguza. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Promise Sibanda uthi bakhathazeke kakhulu okumangalisayo.
Njengamanje ngoba isesigodlweni sebizwe, baningi abantu abazayithola njalo abazamuva layo, ngoba ma unanzelela laphana esigodleni esozweli, baningi abantu abasuka laphana nsuku zonke besiya kobobulawayo besiya kobomontari, okutshengisa ukuthi lalapho engihlalela khona kobulawayo ngapha ingagcina isifikile ngokushesha, ngoba into lana ihamba ngokushesha okukhulu kakhulu.
AbeZimbabwe laba bathi kulusizi ukuthi uhulumende lekhansili yedolobho leHarare bacabanga ukuthi akulanto embi ukuthi edolobheni elikhulu kula wonke elizweni kusetshenziswe amanzi esikotsho. Bathi futhi lusizi ukuthi ikhansili yaleli dolobho ekhokhelwa MDC Alliance nohulumende weZANU-PF baphitheka ngokuphoselana amagama aqatha ngokuthi ngubani obuyimbangela yalo mkhuhlane kunokuphitheka ngokulwisana lawo. Bathi bayisabela lokuthi labo asebebanjwe lo mkhuhlane kungenzeka bacine besifa ngoba lezibhedlela zakhona isimo sibi. ngesikhathi kuqhamuka umkhuhlane wekholera eZimbabwe ngo-2008 kwafa abantu abedlula izinkulungwane ezine. Kanti abasemazweni laba bakhuthaza uhulumende ukuthi enze konke akwanelisayo ukuthi lokhu kungenzeki. Umnumzana Mchasisele Gwaza uthi bakhangelele ukuthi uhulumende aqede lo mkhuhlane ungakonakali kakhulu.
Kuyinto esethusayo kakhulu engicabanga ukuthi nathi nje njengoba besicabanga nje ukuthi siye emakhaya sesesaba ukuthi sehle ngoba asikwazi sizofike size sidle ukudla kuphi okunani ngoba kubukeke ngathi ba into futhi isenzeka emadorobheni kuba lula ukuthi isabalale izwe lonke. So nathi nje siye saba sicabanga ukuthi uhulumeni into angayenza akazame impela ukuthi abheke yona kakhulu ukuze lesi sifo singabhebhetheki kakhulu.
Lo mkhuhlane usulethe kwesaba kakhulu eBedbridge lapho kwesatshelwa ukuthi uzamamethekiswa ngabantu abasuka eHarare besiya kwele South Africa. Kodwa kisakamisa lindawo umnumzana Jonathan Mbedzi uthi ithemba labo sele kuhulumende.
Kodwa ngibona ukuthi abantu kumele sisabe kuye ekhaya ngendaba yomkhuhlane okhona. Angithembi i-government naye iyazama ukuthi uyefisa ukuthi ungaspredi kakhulu. Kodwa sokuzomela nathi sibone ukuthi noma sihambe emakhaya sizame ukuthi amanzi kutholakala amanzi angcinanyana because I think iwona ayenzisa ukuthi into lezi zingahambi kahle esikhathini esiningi.
Abanye bakhuthaza uhulumende ukuthi akhulumisane le-South Africa ukuze babelane amacebo lamakhono ukuthi lo mkhuhlane owasaqhubekele phambili. Mele Studio 7 Johannesburg le-South Africa, ngingu-Benedictine Hlapho.
Alingakhohlwa ke uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 ntambama kathesi ke lamhlanje ke esikhangela khona uhlelo lwabesifazane asihluzeni bomama sikhangela abaphathi ntambo besifazane abenelise ukungena kudale le-cabinet likamongameli Emmerson Mnangagwa. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isavunguzane esiza lezulu eliningi kakhulu eseHurricane Florence sesifikile esigabeni seNorth Carolina kwele Melika. UHurricane Florence ukhangelelwe ukuletha izulu eliningi okungadala umonakalo omkhulu wokuthabalaliswa kwempahla lokuthatha imphefumulo yabantu. Ngakho ke abantu bakhuthazwa ukuthi balimuke ingozi ngalesi sikhathi. Umake waba nginobhala jikelele wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations, umuyi umnumzana Kofi Annan ubekwe lamhlanje kwele Ghana lapho ayedabuka khona emngcwabeni ongenwe inkokeli yamazwe womhlaba. Ekuqhubekeni kokuqonga kwenani lababulawa umkhuhlane wesihudo sekholera sokuqhamuke kuphoselana umlando wokuthi uhulumende nguye na owehluleka ukwenqabela lumkhuhlane kumbe libandla le-MDC eliyilo elibusa amadolobho ngokuba lamalunga amaningi kumakhansili. Umkhuhlane wesihudo sekholera lo uqhamuke ngemva kokungalungiswa kwempompi zokuhambisa ingcekeza. Kodwa abe-MDC bona bathi impompi lezinye izakhiwo zalungiswa ngesikhathi sikahulumende wabahuquluzi benotho. Ngakho ke ngumlando kahulumende ukuthi alungisise lezi mpompi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga le-MDC umnumzana Thandeko Zintimkandla owake waba ngumeya wedolobho leGwanda endawonye lesiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma oke waba lilunga letale lePhalamende onguye osungula lolu daba.
Yamasistizo mina ngabe ayinplace indaba eyamanzi eHarare ukuthi kwamele kulungiswe njani kungasayenzakali ngenxa yokuthi kona usupervisor ongukansela uyesile kuvele ngaboni yena upho ngokukhethelwa njengona uvela ebandleni elithize wangena but ukuthi imsebenzi yena ongikwazi kahle kahle kuyini engakwazi andibona ngapha kobulawayo sisila ngokuthi vele i-councilate igcwele amandebele amandebele asiyo bantu abathanda ukutyontsa bayayisaba vele into yayi-corruption ungabuya kuzama umnyezela ngento yokutyontsa yakusithi hehe ufuna zishiyele kwani imuli yani and manje ngale esishaweni ngale abalandaba uyakutyontsela azawutyontshele le hembo eyigqokileyo nxa uvele ulele ubhayize so andabona yiproblem esilayo naleyo you need ukuba la makhansela abakwazi ukuhamba njani basupervise into leyo lathi lapha ngabe abantu abadani amakhansela amadebela ngabe vele ngotsozi ngabe sisaphela lathi kodwa thina sile nhlanhla ukuthi wona silabantu abalobuntu abangakwazi ukuthatha into engaso yabo ngale bayayithatha shem vele abalasikhathelako abala yesterday about it bathatha becimezile vele ungafaka i-1 million kathesukuthi awukwenza umsebenzi I can tell you ukuthi wona 900,000 iyangena ezikhwameni zabantu i-100,000 iyezangena emsebenzini onalo kodwa ngapha ebulawayo ungafaka i-1 million I can tell you that almost 800 to 900 iyangena emsebenzini lowo i-100 ingangena kwabanye lalabo asebefunde ukukliwo nalowo but andibonti wona yikho kwezinti wona ubone ivile emgwaqweni ingcono amanzi lapha kubulawa uyanathe vele empompini ungesabeli udoe ungaguli futhi
nanto ke udaba babamkandla uyavumelana layini ugolide lapho athi khona hhayi uhulumende singamgcobi amafutha enguluba angayidlanga
ngivumelana laye kakhulu endabeni le yobusele obuhulukuqoyo okungathembeki kuba le nkohlakalo wakhothwa-ke gandela othuma ukuthi mina ngike ngaba ngumphathi wedolobho lasegwanda ngakukusebenza kwabomansipala hhayi ngiyengikwazi ngikuqedisisa kodwa-ke lanxa kunjalo uhulumende njengohulumende welizwe lonke nxa sokusonakala kumele ukuthi uhulumende angenele ngendlela yokuncedisa omansipala bona labo nxa sokuthe kwaba lo dubo olunjalo ngoba nxa sekunje i-ministry of health ugatsha lwezempilakahle is a security ministry ngobana ukubonakala kwalo lungaza loluthiyela amakhansile wodwa ngobana abanye le mali kazikho lolwazebo lungasilela kodwa uhulumende-ke sokumele ehle khona le ntabeni phezulu abuye azokhangela afakile ihlo lokhozi ukuthi labo abantu benza into eqondileyo ngoba asikafika u-devolution of power labo uthiwa amandla azaphelela ezabelweni khathesi amandla okubusa ilizwe lokhu ebanjwe iharari lawe uhulumende angahlala alalisa inkophi athi kulaba uhulumende be-MDC emadolobheni ilizwe liza kufa uhulumende ekugcineni indaba yonke iphelela emnyango wakhe
nanto ke udaba golide uthini wena ngalokho okukhulunywa ngubaba omkandla
uyibeka kuhle ubaba umkandla indaba le azafike lani khonapho okutshengisela ukuba yehe at the end of the day into yonke izafika iyophelela emnyango kahulumende uqinisile kakhulu sibili yikubona uhulumende wayezama ukuthi angenele emakhanseleni lapha kwesikhathi sesisuspenda amakhansela lawo sifake ama-commission kube ne-resistance abantu baye emakhoti kuthini kuthini ngoba uhulumende wayevele bonde hhayi akunanto ehamba kuhle la waba wasuspenda umeya weharare lamanye amakhansela waba ngumsindo yelokhu lalokhu yelokhu lalokhu selifuna ukungenela selifuna ukwenza into nezane upf bonapho landilani uhulumende aqine sibe eceleni but ubaba umkandla ufaka kuhle ukuthi hayi kwesi sikhathi uhulumende ngabe lelihlo ngoba at the end of the day kuyabuya futhi ukuthi gwagwa ngaphi emnyango kahulumende ngoba nguye uhulumende elizwe lonke so khonapho sibili limqoto lelo and kumele likhangelisise khonokho sibili kuna sina and ungikhulumele elinye ibala engilithambile kakhulu ubaba umkandla esithi yena singakhangeli ngezembusazwe ezamaphati lezi yikho kona fana okufela khona indaba yonke ngoba andabona nxa uhulumende efuna ukungena abantu babanaanta ungena ngelozen ungena ngokuthi wena i-ZANU PF against i-MDC kukanti-ke kwesi sikhathi uyabe ekhuluma into engiqina ukuthi hayi khangela ukansela wakho wenza ubudlwangudlwangu obuthize so kumele sikungenele khonokho
hhayi kwezwakala baba mkandla ungasigqibela uhlelo usiphe eyakho imbono
ngiyabonga kanti ngiyabonga lokuthiwo lijaha lakothuma ngiyalizwa lithinda lo mbhalo njengomntakamfundisi kuhle kakhulu lokothuma ukuthi abantu bakhunjuze ukuthi unkulunkulu ungaphezu kwakho wonke kodwa-ke elami elokugcina yileli impilo yomuntu yimpilo yomuntu akulampilo engaqakathekanga impilo yedlula ingabe yini esilakho lapha emhlabeni asihlanganiseni amakhanda uhulumende angabi lichalachala laye lalabo abaphethe izifunda nxa sekunje kabakwazi ukuthi impilo umuntu kayikwezandleni zabo impilo leyo bayibanjiswe uNkulunkulu. Kuhlanganisa amakhanda kusizakale isizwe. Sizangena kwezimbusazwe kodwa nxa sekufike indaba enjengale asihlanganiseni amakhanda ngobana kuyakufa lalabo esithi ngabasakeli bethu sithi sizizele.
Alo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ilunga le-MDC, ubexoxa endawonye lomnumzana Joseph Chuma, isiphathamandla sebandla leZANU-PF. Uhulumende uthi akusafanelanga ukuthi abantu babuthane ngoba umkhuhlane wesihudo se-cholera umemetheka kakhulu lapho okuhlanganwa khona abantu bebanengi. Izifundi zekolejini ye-University of Zimbabwe bekumele zigxotshwe ku-graduation ngolwesihlanu kuyona le iviki aziseyikuqhubekela phambili ngalo mkhosi. Ukuze sicubungule lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezempilakahle uDokotela Masibongeni Nkosi Mloyiswa osinika ingcazelo yokuthi umkhuhlane lo umemethe kanjani emhlanganweni kanye lokungenziwa ukuwenqabela.
Nxa kubuthweni sithi kumbe ku-graduation kumbe ku-rally awusokube wazi ukuthi abantu abaza kuya khonapho kule ndawo abanye ngxayi babesuka endaweni zalezi ezilekholera. Abanye kuyakulo kuxhawulana okukhona, kulokuthengiswa kokudla kukhona ezindaweni lapho kubuthana khona abantu. Kungayiba yihlupho ukuthi kuqalise ukumemetheka kona lowo mkhuhlane wehudo ebayithi yikholera.
Ikhona imbuthano lapho umkhuhlane lo omemetheka okwedlula eminye?
Ikakhulu singakhangela emfeni lapho okuyabe kumbe sithi kufa umuntu yena lowo obulwa yikholera. Yabe yindawo yangkhona vele kulo mkhuhlane wangkhona. Izindawo ezinjalo uyamemetheka kakhulu ngoba ivele iyindawo esitholakale yona lowo mkhuhlane. Singakhangela kathesi elizweni laseZimbabwe kule ndawo eyabobuliriro Glenview lapho sokumemetheke khona kakhulu. Kutholakala abanye ababanjwe lo mkhuhlane. Xa kubuthene kulemfa endaweni enjalo kuyatholakala ukuthi kuyamemetheka lula kulezinye indawo. Kumpheka ukuthi ngibona sithi kubuthana abantu ngakho koBulawayo endaweni lapho kungabanjwa khona umkhuhlane. Ukumemetheka kwangkhona akungeke kuvame kule ndawo zona lezi lapho kuvele kwathiwa khona kulo mkhuhlane. So sekhuthaza kakhulu laba ababebuthana ezindaweni ezibanjwe umkhuhlane kubeza zonke indawo ukuthi benanzelele ukuxhawulana. Asikukhuthazi ukuthi kube lokuxhawulana. Njalo sikhuthaza ukugeza izandla ngesepa. Njalo kungabi lokuvumakala endaweni ekubuthweni khona abantu kuthengisa ukudla okudliwa okungaphekwanga kunjengama-fruits lokunye kuyabe kudliwa okungaphekwanga. Kwenza ukuthi umkhuhlane lo umemetheke lula.
Manje umuntu obesembuthanweni kuyini angakwenza ukuthi angatheleli abanye ekhaya?
Umuntu ade suke endaweni ekule mbuthano kumele ethi efika ngekhaya ethi geze izandla zakhe ngesepa kwenzela ukuthi ngikhona engakaxhawulani labanye ngekhaya, engabambe okokudla, engabambe amanzi kulabo laba abagcina amanzi kumbe endaweni esigubhini lapho kubuthene khona amanzi, engabambi lawo manzi kumele esebone ukuthi segeze izandla ngesepa.
Lo-ke ngudokotela Masibongeni Inkosi Mloyiswa, ingcwethi kwezempilakahle ubexoxa leStudio 7 ekwaBulawayo. Ingoma Give Me Love akungiphuthando, ingoma yeBlack Messengers esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo ngesikhathi sika 6:30 ekuseni. Igama nguChris Gande, lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.